umongameli mangimlalelisisa ukukhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane. Indaba le yayikhona ngingathi iminyaka engxenye isikhombisa edlulile, kulokhu kukhulunywa ukuthi kuzamele kwelinye ilanga omunye umnyaka khangele indaba yokuthi silethe imali yaseZimbabwe. Kodwa iyabe kumele leyo mali ithathwe ngendlela eyenza ukuthi abantu babe le confidence emalini yena leyo, ukuthi abantu nxa beyisebenzisa bayisebenzise bebona ukuthi ukuphathwa kwayo iphathwa ngendlela engafananila lokhuya eyayiphathwa izindola leyana iminyaka leyana
2008. Kuyenzwa njani?
Kuzayenza, uyabona into eyenza ukuthi imali abantu bayithembe ngithi ukuthembakala kwemali bayisebenzise kele themba. Kumele uhulumende nxa eyisebenzisa yena ayihloniphe. Laphana asiyihloniphanga imali ya ngoba ngenxa yokuthi sasiprinta amali ama-billion sisenza esikufunayo, kasizange siyiphathe ngenhlonipho. Uhulumende wethu kumele ayiphathe ngenhlonipho imali le, engasebenzisi imali angelayo, asebenzise imali anayo, okuthiwa yi-budget surplus. Nxa sikhuluma ngokomkhono, nxa uhulumende engayisebenzisa ngendlela engatshengisiyo ukuhlonipha kwemali, ukuthi imali yithi nxa siyibambe ukuthi ibe le-value, sibe lethemba kiyo, izamele uhulumende wethu ayiphathe ngendlela. Uminister uProfessor Mthuli uyasithembisa thina ukuthi hayi, lokhuyana kwakusenziwa laphana kusoze kwenzakale njalo. Ukuthi siyabe silokhu siletha imali, sifake imali, yikho kwenza ukuthi imali ingabi levali. Nxa kulokhu ithelwa kuphela, ithelwa ingena belokhu betrinta imali leyana, yikho kwenza ukuthi imali ingabi lethembo.